So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhla ziku-14 Mabasa 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umongameli Emmerson Mnangagwa uthi imuli ka-Elvis Nyathi obulewe kwele South Africa izizalwane zalelo lizwe elokitshini le-Deep Sploot izaphathiswa ukumngcwaba.
Uthi iplesi yokubekwa besingakayi lokuze singakayi confirm, but we talk of futhi isihiyo kobulawayo.
Kambe ukuya eBinga ukuyasungula inhlelo zentuthuko uzaphathisa na umongameli Emmerson Mnangagwa ukuthi anqobe ukukhetho oluzayo na?
Amboni mina ukuthi kuyini kakhulu engakutsho khathesi ukuthi khona abantu beBinga sibili hayi sebesuthisekile sebeyibona izanu liyana eyayizolo singokunye namuhla. Angakuboni mina
umuntu onsundu odubule abantu esitimeleni edolobheni le-New York uze wabanjwa izolo emini. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Emmerson Mnangagwa uthi imuli ka-Elvis Nyathi obulewe kwele South Africa izizalwane zalelo lizwe edolobheni le-Deep Sploot ngeviki edluleyo izaphathiswa nguhulumende ukumngcwaba. Unobhala ubona ngezokwethulwa kwembiko umnumzana Nick Mangwana wazise lokhu izolo ngesikhathi imuli kamuyi ilungiselela ukumngcwaba ngomgqibelo kobulawayo. Imuli kamoyi ithi icunulwa ikungabotshwa kwabenza lesi sihluku. Intatheli zindaba yeStudio 7 uEzra Chisas Banda uvakatshele imuli yakwenyathi enkulumane kobulawayo izolo waselithulela udaba olulandelayo.
Umama omncane kaElvis inkosikazi Thembele Sibanda uthi usebuhlungwini ngokubhubha kukaElvis ngesihluku.
Elvis wako.
Utate wabo umlandelayo uthi umuyi Elvis wamfonela ngosuku abambulala ngalo ebonisa ukwesaba okukhulu.
Asiphathe senzima bata sobuyele kide ekhaya eZimbabwe. Nasemtshela nje nta xa kunjalo kunzima bhude yangcwele ibuye ekhaya ngoba lapha ade thole khona isitendi sakhe sokuthi akhele abantu abakhe ngasentabazintona pha phansi kasiso mdala lapho kule nqoze kasiso mdala kodwa ke kasanelisanga ukuthi angasiyakhethi nabe sasifisa ukuthi ngabe kuyavuma ngabe uyaphuthisa khona ukuthi nxa ethole kutholakala kuyimali ayakhele umuzi unkosikazi wakhe agcina abantwana enjani.
Umuyi ukhanya abe ngumuntu othandekayo. Umama wakhe umnumzana Stanley Ndlovu uchaza kabanzi ngaye lohlelo lokuzombeka ekhaya.
Umfana lo ubezisebenzela engugarden boy khona ngale South Africa, that literally every time ubethumela ongabantu bakhe every time, and then uma kusenzakala bazafika lapha emini ngolesihlanu ngama 10 11 whatever ukuthi sokusiya ngokuthi bahambe njani endleleni, then bangafika lapha ekufikeni kwabo bazalala.
Uya phambili echaza ngohlelo lokungcwatshwa kukamuyi ngomgqibelo.
The following day silabafundisi bamachurchi achiyeneyo esi abafike lathi bezokhulumisana lathi ukuthi sibe sonkeni basincedise lapha lalaphana ukuthi iplace yokubekwa besingakayi lokuze singakayi confirm, but we talk of futhi isihiyo kobulawayo.
Kusenjalo obona ngezokuqoqa uZulu kunhlanganiso yebandla le-Citizen Coalition for Change CCC esabelani semathelen south unkosana nonhlanhla mlotshwa ududuza abakonyathi
phasi sizokhayela umfowethu uElvis wakonyathi Elvis ngimkhayela nje mina ngile bias ngoba ngivele ngwe eMatsouth and uElvis ngwekezi kithi uzalwa eMahetshele sizalwa sonke sibuhlungu ngokufa kwaElvis sibuhlungu singabantu sibuhlungu silibandla ukuthi abafowethu njalo sebephele South Africa.
Umnumzana Elvis Nyathi wobulawa izidlova kwele South Africa bembulalela ukuthi ngwase Zimbabwe bemethisa icala lokuthi kalangwalo zokuhlala kulelo. Umuyi Elvis ukhangalela ukungcwatshwa kobulawa ngomgqibelo. Ngimele Studio 7 kobulawayo igama lami Ezra Jesus Bani.
Siyabonga Chisa. Kolunye udaba umongameli Emmerson Mnangagwa uphinde wathumela amazwi enduduzo kumongameli Cyril Ramaphosa wakwele South Africa kulandela ukubhubha kwabantu abedlula amakhulu amathathu 305 bebulawa lizulu lesikhukhula esigabeni seKwaZulu Natal. Umnangagwa uthe kuyadabula inhlinziyo okwenzakalayo esabelweni seKwaZulu Natal lapho okube lo monakalo omkhulu ngoba izulu likhukhule imizi lezifuyo ezibalisa inkomo lembuzi kunye lezimoda. Uya ebhinga kuyasungula inhlelo zentuthuko. Uzaphathisa na umongameli Emmerson Mnangagwa ukuthi anqube kukhetho oluzayo. Umnangagwa ubesebhinga izolo lapho anikeze khona izinduna izikebhe zokugola inhlanzi. Umnangagwa uphinde waqhubela ngokusemthethweni izikotsho ezisebenzisa amandla elanga izakhamizi zebhinga. Sixoxe lesakhamuzi sebhinga uNicholas Muleya obesembuthanweni owenzelwe eBhinga Center ukuze sizwe okunengi okwenzakeleyo.
Abantu ade bebaningi abade behambe ukuya athenda okuyigathering lokhu okwakukade kulapha eBhinga abade befike ukuzo-athenda igathering. But abantu abaningi abasiyo abebhinga abantu abaningi ade bevela outside Bhinga. Abantu ama-residency abahlali bebhinga bona ngokwabo hhayi abalutshana abade bekhona. Hhayi iningi langikhona vele ade lizenzela ama-businesses abo ama-projects abo vele abazama ukwarana nsuku zonke. But iningi elalingade likhona libuye ngamabhasi afike evela ngezindawo ezijhenejheneyo. Of course kulabanye abake amanye amabhasakari anokuzwa ahanjiswa as far as isiyabhuwa and siyatshila ababuyacollecta abantu ukuthi bebuye and staff bezo-attenda i-event.
Wona amabhasi abemaningi yini alethe abantu?
Ya amabhasi singathi ade emaningi ngoba if you happen to release amabhasi afika ku-3 to 4 ya egcwele abantu from outside Bhinga. I saw number yokudlala leyo ngakuthwana so amabhasi angkhona ebuye egcwele abantu njengendlela ayade egcwele ngayo. So ya amabhasi abe adengo 3 mina engiwabonileyo adengekho maningi kakhulu but the total number eyabantu ababuye abalethwe ngamabhasi I can say it was far out numbering i total number yabantu abasuke within iBhinga besiya attend event.
Umongameli Emmerson Mnangagwa siyazi ukuthi isidonga uyasikhuluma kodwa simuzwe ekhuluma isishona khona le eBhinga khona ngapho eBhinga. Abantu batheni manje nxa besizwa engasakhulumi ulimi lwa?
Kodwa lokho ukuthi vele yena the fact that ubuye ekhithi ngapho eBhinga lapho ukukhulunywa khona isidonga then he happens to speak in Shona akusiphathi kahle nje thina vele asinyeke sawu accept ukuthi ku right ngenxa yokuthi thina of thina abasakhulayo ngingathi siyakhona ukuthi simuzwisise sibili here and there ukuthi uthini ngenxa yokuthi sishona abanye thina siyasikhona ukusikhuluma but njengabadala abazali bethu okhulu bethu abanga understand iyo isishona njalo bekwazi ukuthi yena uyakwazi ukukhuluma isishona vele akubaphathanga kuhle akubaphathanga kuhle ngoba okunye lokhu vele ade bengezwa ukuthi uthini.
Manje pho lokhu okwenziwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa ubona kungasoze kubangele na ukuthi abantu bavotele ibandla lezanu PF ngobunengi.
Ya ukubuya kwakhe umongameli ngapha eBinga kuyafana ngoba abantu beBinga ngabantu abake balokho bayekelelwa like we've been marginalized for a length of time. So even yena engaze fike la kumbe engaze engafikanga lapho kuzokampaigna, he will never change i mindset yabantu beBinga ngoba vele bona abaningi bangkhona adibe abaningi adibe hambe ukuyambona abaningi adibe fike ukuthi sihlesiye bona abefuna ukuyabona ukuthi yena ukhangele kanjani kuphela nokuthi ukuthi they were interested in what he came for.
Umnomzana Nicholas Muleya isakhamuzi seBinga. Lokhu sikudabalunye kukhetho lwama-by-elections olwenziwe kunsukwana esanda kwedlula. Kube ngokwakuqala ukuthi ibandla lezanu PF linqotshwe ngamavoti azinkulungwane ezimbili kuphela, i-2000 eBinga. Ngoba kweminye iminyaka ibandla elibusayo linqotshwa kulesi sigaba okwesabekayo. Kambe lokhu okwenziwa ngumongameli Mnangagwa kuzahugana abavoti beBinga. Ukuhlaziya lolu daba siqoqele omela isigaba seBinga North umnumzana Prince Dubeko Sibanda ongwebandla le-CCC.
Angikwazi okwakuqala mina Chris ukuthi khona okuyikho uMnangagwa akwenzileyo eBinga okungenza ukuthi abantu beBinga bemvothele kuyini. Angikakuboni. Mhlawumbe ngabe kuthiwa khona ukuqambile wathi wenze lokhu lalokhu lalokhuya. Bengiyakuzwa lakho nxa kuyikuthi ekwenzile khonokho okuthiwa ukwenzile kumboya buntshile ukuthi ukwenzile, let's hope uyabe enze into enceda uzulu weBinga kumbe into engayitsho ukuthi khona yiyo into ekade isenza ukuthi vele isikhathi sonke lesabantu beBinga bengamvoti. But nxa kungayisiyo ngaleyo nto ayenzileyo kumbe elithi uyayenza thina esingakayiboni engayingayisiyo into eyiyo kathi vele senza ukuthi abantu beBinga bengamvoteli kutsho ukuthi uyabe engayenzanga lutho. So ke amboni mina ukuthi kuyini kakhulu engingakutsho khathesi ukuthi khona abantu beBinga sibili hayi sebesuthisekile sebeyibona izanu liyana eyayizolo singokunye namuhla. Angakuboni mina. So angeke ngatsho ukuthi khona hayi kukhona okungatshintsha. Hayi amboni Chris. Ambona ukuthi kukhona okungatshintsha mina kulokhuyana okuthiwa khona ngoba uMnangagwa into ayenzileyo kwakuqala ngizokuthiwa uhambe wayanika izinduna amalukuzeni amarigi amabhoti okubamba amatemba. Now izinduna ezeBinga iBinga yonke nothi iBinga nothi kuphela iBinga yonke zingu-17 ambona ukuthi singatsho ukuthi enye lenye induna labantu abasebeyafotela izanu noma bengaze bekwenze khonokho akungeke kwaletha inombolo zezanu PF zizibe phezu ekwenombolo zethu. Angiboni lokho kusenzakala. So akula lutho asebelwenzile engalutho ukuthi yilo elingethusa ukuthi khona sokuyaguqula. Yikuyini abakwenzile eBinga abangakwenzanga iZimbabwe yonke? Ingani iZimbabwe yonke lokhu ibazonda? Kubangwa yikuyini khonokho? Indaba singakunanzeleli.
Yena uZulu weBinga umthatha njani umongameli Emmerson Mnangagwa? Ikakhulu ukuthi uyakhuluma ulimi lwesiDonga. Asiko kunye na ukungabangela ukuthi bamkhwabithe bamvotele.
Okwakuqala umongameli uMnangagwa nxa ebuya eBinga ubuya njengomuntu wemzini, ubuya njengesethekeli. Simthatha nje njengezethekeli zonke. Ukuthi uyakhuluma ulibi lwesidonga Chris, abantu kabazange bethi bona badinga abantu abakhuluma ulimi lwabo. Kayisikho abakudinga. So ukuthi ulukhulumile ulimi lwesidonga kayisikho kungamenza ukuthi namhle thiwe khona hayi esethandeka ngenxa yokuthi ukhulume ulimi lwethu. Angikuboni lokho kusenzakala mina.
Umnumzana Prince Dubeko Sibanda ngomela isigaba seBinga North engowebandla le-CCC.
Lo ngumsakazo we-Studio 7. Sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma e-Voice of America at the Washington D.C.
Obamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi owayengunkosikazi kamsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga uMary Mubayiwa utholakale elecala lokwephula umthetho wokuchada ngoba wayefuna ukuzichadisa umkakhe engazi khona ezagwetjwa. Iphephandaba lobulembu be-intanethi le-News Hawks lilodaba lokuthi intengo yempuphu isikhuphuke ngesilinganiso sokungamachumi amahlanu lambili ekhulwini i-52%. Isaka le-10 kgs selizathengwa ngamadola eZimbabwe afika phose inkulungwane ezimbili, 1655, isuka kumadola adlula inkulungwane eyodwa, $1,099. Abaqhela umumbu babikwa besithi lokhu kubangelwe ikukhwela kwentengo yamabele kwenziwe inkampani ye-GMB. Kwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Corruption is a listen. Imagine that we can't have a because of the corruption. And the love of Lava or that there is an opposition. I also want to Abamelaman. I want to ask for any money. But from the Missus Kabal and Tavares Carlos Abad, Ababon Taman to ask to pick up to a Filigazim. In the way for a money to pay. General Lukutu was a Kupu, a Kalila Limadi. I got a guy and his alone. And the interest is good to me. Good to say we in a footy lapa artist, Archie Mulikon. But what to uzibize ngamasupporters kube ngawa qhubeka ngoba into yonke wayiphiwa Harvest House hayi politics ezimbangu zisubuhlungu ma izisubuhlungu kakhulu
sale bonani basakazi be studio 7 labalaleli bonke siyabo sithaba kakhulu okwenziwe ngumama uThokozani Khuphi kakhulu lapho maye esebonile ukuthi kumele abambane lobabonelise njamisa kube yiparty eyona mina ke kangiboni ngelihle lilodwa labanye abathi uThokozani Khuphi wayenza ihlazo makungukuthi umama uThokozani Khuphi wayenza ihlazo le-MDC isasengukutshona kwababa uMorgan Tsvangirai kwaba lehlazo elayenzakalayo ngenxa yokuthi kwakumele ukuthi afe wathiswe le ndlela kwaba lesitsotsi futhi esayenziwa ngubaba Tsvangirai lapho makungukuthi wayethiya esekhethe uNelson Chamisa ukuthi ebe ngumkhokheli makwakumele kukhokhele umama uThokozani Khuphi but lokho singakungeni kakhulu kakhulu njengalokho kuthiwa i-CCC kuyiphathi entsha so kutho ukuthi ukungena kwamama uThokozani Khuphi kungenze ngaba ngumlandeli opheleleyo we-CCC so ngiyabonga kakhulu lapho
ngiyabingelela emsakazweni we-Studio 7 ngibingelele bonke abasakazi bonke be-Studio 7 kuye njalo ngibingelele bonke abamameli be-Studio 7 okhulumayo ngihelothi wakwasibanda Sibongo ophuma eGwanda esigabeni saseNtembeni phansi kokuphahla lukababa uMasuku khuluma ngikwele South Africa ngithanda ukuthi dudu emndenini wakwaMdluli abathe balahlekelwa umfowethu uNyathi ngendlela ebuhlungu kakhulu ngendlela engekho right ekhalisa inyembezi angathi uJehova engangenela abaqinise abaduduze abaphizelele ngicabanga ukuthi izizalwane zeZimbabwe ziyakubona osokwenzakala ngalezi nsuku zanamhlanje ikakhulu kithi thina esiphila kwamanye amazwe siyahlukamezwa left and right and center ngicabanga ukuthi lesi sokuyiso isikhathi sokuthi sihambeni siyovota sikhulule izwe lethu kuyoze kube nini iphila kwamanye amazwe sikhuluma kuphela kungela action asibende action bantu bakithi esindebelena asihambeni siyovota kuyabhaliswa izithupha abantu abangalazithupha bathatha izithupha baregister ukuvota 2023 wonke umuntu ahambe ayovota bathi voti lakho is your voice asivoteleni iqembu esikwazi ukuthi lizaletha intuthuko emandebeleni asivoteleni iqembu elikwazi ukuthi lizaletha amathuba omsebenzi esindebeleni ikakhulu abantu besindebeleni sihlukumezwa kakhulu lesi yiso isikhathi sokuthi sihlale phansi cabane ukuthi yini esifunayo yini esifuna 2023 uJehova uzongenela uzosinikeza izeluleko ngaso sonke isikhathi leli lithuba elihle kakhulu ukuthi yonke into esiyenza asicabangeni bantu basebantu basendebeleni sibe namandla singabi lokusaba siyophila kwamanye amazwe kuze kube yebo kubuhlungu into eyenzakala kwelakithi kodwa lesi isikhathi sokuthi siye kutshintsha konke lokhu njengesizalwane sesibaba siyabulawa siyathuka kwamanye amazwe sikhulunywa kabi asihambeni siyovota abantu bakithi asihambeni siyovota abantu bakithi sinithi amandla kumqondisi moyo asimesekeni umqondisi moyo uyalikhuluma iqiniso umqondisi ngiyabonga
livuka njani balaleli be-studio 7 livuswa nguhlanhla Lax Ncube ohlala eFrancis Town lapha eflatini eblock 18 ekhaya lapha enzalwa khona esigabeni selupane emalungu mvusa umama unanhlanhla lonkosikazi wamampofana lomakhiyana wami unkomo RJ umdala wayesebenza esibhedlela eSt Paul ngivuse nomalume ama Paul Ngwenya laphana usamthulisi oyinyanga ngivuse lomzamo uJabulani Ngwenya ngivuse lomakhiyana wami usathula nomdala uNdivula ngivuse bonke abangaziyo lapha eFrancis Town mvusa umdala uNcube ohlala eblock 1 laphana umdala chano hamba ngebhasikili ngithi mdala uvukile yini ngivuse bonke abangaziyo ubaba esishawini ngale lusulu ekhana ngithi mdala kunjani emasimini ngapha thina siyaphila eFrance Town ngithi ngiyabonga ngegama lenkosi amen
salibonani bantu beZimbabwe salibonani balaleli beStudio 7 ezindaweni zonke maZimbabwe lapha mina ngikhuluma ngiseZimbabwe iyazi silobuhlungu obukhulu ukuthi abantu bethe South Africa ukuthi abafa bethishwa ngemlilo umuntu elecala yabefanele abotshwa ngene jeli agqetshelwe icala lakhe alisebenzele ukubulala umuntu ayisiko ukugqoka umuntu so upresident weSouth Africa kanenganenga abantu bethu bayathiswa eSouth Africa asikaze simuzwe ekhuluma amazwe wonke alamasotsha kathi South Africa yona injani kayila masotsha elizwe yini ukuthi nxa abantu sebevukula kamasotsha abathini thina eZimbabwe lapha ivini abantu bethu yitoyi uhulumeni uyakhipha amasotsha athinta abantu uyabekwazi itoyitoyi idalula kodwa nxa laba bebukela umuntu achaza umlutha umbuso wama-Afrika unzima kabi abakhokheli be-Afrika abalathando labantu kodwa okusalayo yikuthi oherodi babenjalo babulala abantwana baqede ethi kudinga ukubulala inkosi kodwa unkulunkulu wakhala omunye umama ngabantu abakha ababili uherodi wabo siyakhala eZimbabwe kakhulu sizwa kuthiwa kulo mntwana otshiswe yobuya ekhaya ngiwakithi khonapha lapha engikhuluma khona ngiwakithi umntwana lo siyakhala kakhulu ngoba kuthiwa lo muntu kalacala uphonge utshiswa nje ngokuthi utshiswa ngabantu abathikaza be-South Africa asiyakhala bakithi upresident we-South Africa kabe loqulu akwazi ukuthi kusasa liphuma ilanga liyabe lidingile ngiyabona
athandeka kahle kusakamsakazo weStudio 7 salibona umthakazi omuhle vukani iqine bantu bakamthakazi nime ngezinyawo ngithanda ukudlulisa umlayezo ukuthi siqine ngempela bantu bakamthakazi sibambane sisameni ukuthi singazivotela izandla nje kubona nabazali ekhaya abavotela izandla fana nokudlala so asazi ukuthi bona abathembeni bafuna leyo mathara nokudla lokho kubolileko bokhona bawuthola mebhizi waphedla zimpehlani kudala so angazi ukuthi bona ngabazimiseleyo kodwa ngithi phansi ngezandla phambili ngamandebele phambili ngomthakazi omuhle sibambaneni nidlulise nenduduzo kulo mfoto olishiyelana e-deep slot akukuhle impela kodwa ke sizamene ukuthi ngathi siphambi samasok siye khaya siyevota sonkeni sizame ukukhiphele nesilungise mpela siyilwele le nto le siyilwele singahlali phansi mthakazi vuke muhle vukamthakazi vuke muhle ngiyacela ukuthi i-audio leyi lani lidlulise basakazi kuningisi recorda kodwa asikwazi ukuyizwa noma urekhodi vukamsakazi mthakazi omuhle vuka
injani ku-studio 7 wasakazi namazimbabweni ngizama ukuthi ngiphendule lubaba ukhuluma othi uChamisa ngathatha abantu bakhe abanika umqondisi uChamisa ngathatha abantu bakhe abanika umqondisi yena umqondisi abakhe bangaphi okwenza umqondisi angabi labantu ukuthi into ayikhuluma i-useless ayisebenzi ebantwini asoze sithi thina singaba sithatheni lamashona sesizaliseni sesingabantu one umkondisi azingkhona ivumbuluka lamhlanje ngokuzala kwakhe izolo ezesitshela ukuthi siqhumilizwe phakathi umkondisi mncane ufuna ukuthi aqhumilizwe phakathi ngahamba ekufa kachana thina sesekela uchamisa jete jete lokho kwakho baba lomkondisi ukuthi uchamisa lapha abantu bakho umkondisi uyaziphuphela nje njalo ukhulumize nga uthulile ngoba into oyikhulumayo kayizwakali thina sithi chamisa jete jete phambili sisic lokho kwamkondisi kaye kufa kachana luzaquma ilibona ngaphilizwe leza liquma gapha wini umkondisi wento umotsha isikhati ngesudu yakhe yama teacher
lawo ke bekungamazwi yena ulinabalaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, amapholisa abikwa ebophe umuntu onsundu odubule abantu esitimeleni edolobheni leBrooklyn nesabelweni seNew York ngolwesibili. UFrank Robert James oleminyaka yokuzalwa engamachumi ayisithupha lambili 62 uyaziwa ngamapholisa njengomuntu oseke wabotshwa edale amacala ambalwa agoqela elokudlwengula lamanye. Kolunye njalo udaba, uhulumende weMelika ubikwa elokhu esacubungula ukuthi liqiniso na ukuthi amasotsha akwele Russia asebenzisa izikhali zechefu edolobheni leMariupol. Amasotsha la abikwa esebenzise njalo ezinye izikhali ezathiwa umanyano United Nations akusamelanga zisetshenziswe ezithiwa ngama-cluster bombs. Sicoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kweMelika, umnumzana Raphael Mthombeni.
Manje ngokubona kwakho izikhali lezi okuthiwa zithunyezelwa ele Ukraine ngamanye amazwe, kungani zikhanya ziyafika zingadutshulwa ngendleleni ngamasotsha akwele Russia? Ngoba zikhanya zihamba egcekeni sibili ziyakhanya ezitimeleni. Kungakuhamba njani khona?
Yona nxa isenza iRussia ichaya laba abeNATO abafuna ukuthi bangenele laphana ukuthi bafake zavizikhali ngitsho lamabutho abo ukuthi bafake khona laphana. Kodwa ke bahambisa izikhali bezihambisa ngokuthi siceliwe ukuthi asiceliwe lapho ukuthi silethe izikhali. So ke bangazichaya bephezulu laphana besaba ukuthi bazaqalisa omunye umsindo othuleyo osokuza kwenza ukuthi hayi iRussia lapha selihamba kakhulu selisenza izinto ezingafanelanga ukuthi zenziwe lapha. So iyesaba la, iyazibona kodwa iyesaba, iyazikhangela kuphela zingena kona.
Siyazi ukubana ilizwe leUkraine asolunga leNATO kodwa ke lingani liyatshengisa ukuthi lifuna ukuthi libe yingxenye yenhlanganiso le. Ungathini wena nxa ukhangele okwenzakalayo?
Inhlanganiso yeNATO le ngokubona kwami, njengoba ke watsho laphana ukuthi khona ilizwe elingasiyo member yeNATO kodwa ke elifisa ukuthi libe yimember yeNATO. So laphana okwenzakalayo ukuthi ilizwe le Ukraine vele ukuchaywa khona ukuchaywa iRussia lokhu lichayelwa ukuthi lingaze lajoyina iNATO. Yikho lichaywa so likufanana lomntwana okatswayo ukuthi ungaziwaya emzini uyangapha emzini. So lona yikho elikuchayelwayo khonoko. Ayisilo lizwe eliyimemba yeNATO okwakhathesi belikhangelela ukuthi libe yimemba yeNATO. So ubhuti sesithi uhambelani ngale zikumele uchaywe. So inhlanganiso le eNATO loba ilizwe lelingasiyo member ikhanya sibili likhangele sibili kakhulu iUkraine langathi liyakhuluma ngayo layivikela ngoba mbona ngathi iRussia ingekho iNATO le elipholisa elikhangele ngabe siyidlize kakhulu kwedlula kono ngabe siyenze njengeSyria kodwa ke iyakhangela iyakhangela ibone ukuthi ha lapha ngikhangelwe ngamanye ama obhudi abanye abakhangeleyo la. So ngibona ngathi ibumbene sibili iNATO over issue yona le Ukraine njalo upresident uBiden uyikhokhele sibili wayihlanganisa kwaba nemhlangano kwahlalwa khona lenge ngezokuthi uBlinken kusehlala khona le ehofisini la ezama ustrategize eloke emikorana. So bayikhangele.
Umnumzana Rafael Mthombeni isizalane seZimbabwe esihlala esigabeni seTexas. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi imuli kaElvis Nyathi obulewe kwele South Africa izizalwane zalelo lizwe edolobheni leDeep Sploot izaphathiswa ukumngcwaba. Kambe ukuya eBinga ukuyasungula inhlelo zentuthuko kuza kuphathisa na umongameli Emmerson Mnangagwa ukuthi anqobe kukhetho oluzayo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo uChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho kuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com. Libe lusuku oluhle.